Abantu bacacile ngabe khuluma ngodaba lokugugura wonde bathi bakholela ukuthi yena lo uhulumende okhona oyigugura wonde onguye wathuma igugura wonde onguye wayebulala abantu angalulungisa lolu daba ngakho bathi bakhangelela ukuthi kuvela abantu bangaphandle abazimeleyo babuye bazolungisa lolu daba lokugugura wonde abakholelwa futhi abantu ukuthi NPRC ile amandla le mali lokuzimela ukuthi ngalulungisa lolu daba abakholelwa njalo ukuthi government yeZimbabwe ile njongo yokulungisa udaba lokugugura wonde ngeqiniso njalo ngendlela ezaletha ijustice abakholelwa abantu ukuthi kukhona okungenziwa ngaphansi kwalo hulumende onguye owabulala abantu kanti ke abantu bacacile bafuna ijustice bafuna iqiniso bafuna izinto zilungiswe ngendlela efaneleyo kungabuyi kwenzeke bafuna kutshintshe kwezepolitiki kutshintshe kwezenotho kutshintshe kwezomthetho ukuba kube lalokho okuthiwa yisiqiniseko sokuthi akusoze kubuye kwenzeke igugura wonde njalo kusiya phambili
Abantu bezano ncube kumbe abakahulumende liyake libabize yini emihlanganweni ekhuluma ngegugura wonde enje njengoba lolu daba luthinta ikakhulu ubona
Babizwa mihla lamalanga abakahulumende ukuthi bazohlangana labantu babizwa izinhlanganiso ezihlukahlukeneyo bebatshela ukuthi hayi bantu uhulumende ngeke abuye ezositshela thina esasala siphila ukuthi kulungiswa njani udaba lwegugura wonde lumele lulungiswe ngendlela eyakhelwe phezu kwalokho kuyintando yabantu okuthiwa ngesiNgisi victim centered and victim driven ukuthi bona laba abasala bephila babe yibo abasho ukuthi kusebenza njani asingakhohlwa ukuthi bona laba abasezihlalweni uhulumende namhlanje yibo ababethuma abantu ukuthi bazobulala abantu yibo njalo ababebulala abantu ngakho ke abalalungelo lokuthi beze bazotshela abantu abasala bephila ukuthi kwenziwe njani babethuma abantu ukuthi kakuphele wonke umuntu kufe khulu kufe gogo kufe wonke umuntu basala kabantu ngakho ke abantu bathi hayi ngeke sizwe ngani buyani sizolitshela ukuthi sifuna kulungiswe njani kodwa kabasukumi bayesaba besaba amacala